ke inkantolo yangaphezulu Supreme Court isenze isinqumo ngoba nayo ilalele amagqwetha ayenza ngothi zonke ahlanganisela lawo ezek yathi ivumelana le CCC kunye lezek ukuthi hayi laba kufanele bancintise kulolu khetho njalo ithole ukuthi ujudge we High Court waphazama ngokwenza isinqumo sokubana akhiphe la babangu 12 laba bangu 12 sebebuyelile kubalot bazayo bencintisa.
Babuchuma nanto kudaba lwanamhlanje uthi ngalo
i-democracy ivele imele ibe njalo inkinga esilayo kulabanye abantu especially abe-TPC ababona nxa i-judgment ingahambanga according to the mali bethethwa naso i-state capture strong kwezalo PF loku ngelabo akumanga kuhle kathesi bathini orati ngali i-judgment ye-Supreme Court futhi ngibe zukuthi bona sibe sithinike kathesi bazakuthi bona i-judiciary is the captured yini ngoba nako sokusebenzile phela izindlela zilomele usebenze ngayo ngoba umuntu ule mvumo yohambe ecourt ayomangala into akafuna uyimangala and like I've always said ujudge umuntu layo ongakwazi ukuthi ngibekele kwisikhathi akukhutha kwethu wangibona engabambanga kuhle yikho kula malongeni ama-channel okulona you can appeal kwi-Supreme Court you can appeal kwi-Con Court and stuff like that
lapha-ke lala ziyozwela ugolide uthi okwamanje ipolitini nazo i-judgment siphumile asonto zezanu phela
lolu daba lwalungafanelanga ubana luyefika e-High Court ngabantu ababe-politically overzealous befuna ukusebenzisa lokumosha isikhathi senkantolo ukuthi bayosettle ama-political scores bebefuna ukungena kobulawayo nge-back door le i-door abayivalelwayo abahlala beyivalelwe iminyaka yonke ukuthi bangangeni kobulawayo so uyabukubona ke okunye kuye kumgceke njona ethu golide uthi abantu bahlala besola yona judiciary nje ayisikho ukuthi sihlala sivumelana layo we respectfully disagree nezinye izinqumo ezemthethwandaba okunjengakhonokhu ukuthi i-High Court indawo ehloniphekayo iyethatha isinqumo esinjengalesi ebesithethwe ngujaji we-High Court ukuthi laba abaregulata i-election abanjengezet uma besho ukuthi laba bantu basile ngesikhathi bafaka amaphepha wabo uzothola-ke ujaji evumelana ngalokho ababiza bethi ngamakuwa kumbe lunyeyo obelulethwa yilaba bantu abangama-activist webandla elibusayo beletha udaba ujaji avumelana lakho yikho ukusolisa abantu inkantolo zethu kazibe professional zisebenzise ama-facts that are at hand okwenziwe yi-Supreme Court.
Ye, siyawuzwa kakhulu umlalazi. Ye, lapha golide ngazokhangela bengwanise lifakele umbekwa. Ye, umbekwa usuwalile uya phambili lizakwenza njengebandla.
Ingalabuthe ngiloko bengifundi ukuthi umpendulo ngaba komlalazi lapha into emqoka yikuthi bona sikunazelela ukubona singathandi ukubana simelane namakhothi ngenxa esinika impumelo eyiyo esiyifunayo mabe bekhuluma okungashinto esikufunayo sesiphasa ukubathethisa sisithi bona ngiya-impartial kunjani kunjani ama-activist bebenelungelo njengomuntu wonke olelungelo elokuthi aphashe i-court nxa ebona abantu abulento engahambanga kuhle and u-High Court judge aye futhi emurongeni bakhe e-right ngoba labo kade bephizete ama-facts akhona abonakalayo ama-login sis lawana ayenzeka ukuthi kwakuhambe njani lama even nama-video evidence ayekhona abantu bebezikhuluma ukuthi hayi siphizile sileso noma sebebuyele emthembu sotakona gabangeni sinizalo kefu we-rolling machine siyahamba sisitimela lenotongaphambi kwaso siyadlula phezu kwakho this time around abantu asenisebekubonile ukuthi hhayi besiloku sivala mehlo mbona ngapha this time sinye kuzaba lelovini e-proper election sinlutho ona kuzagijinywa sinlutho ona laba be-TPCsebejwayele ukuthi ona ibulawo ngeyabo abazamangala this time amathethi amaningi zizawadobha sibili ngoba abantu sebekuchazile ukubona hhayi into ekhulunywa yilaba ayihambi ndawo kuze laba noma bengakhulu kakhulu kodwa bayenza ngoba kwesikhathi kuthiwa izenzo kungemazwi
baba mlalazi gqiba amafishane ba
hayi okujabulisa uzulu wakobulawayo thina njengabantu bakobulawayo yikuthi sika-23 August sizaphinda lokhu esihlala sikwenza sivalele izalo ngaphandle ngaze babuye abantu bakithi kabaphiwa ama-chicken slice lama-chicken in kabadle baphiwa isrinko akabadle kodwa benze lokhu ababujwayeleyo 23 August izani ivalelwe phandle kokubawayo siyayinyanya kasi ifuni ngabe babhase kanjani abantu kasi bafuni sizababhalela phansi.